Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhla ka 21 kumabaza 2024 ngokhip stove. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Reserve Bank of Zimbabwe lithi zelimise amakampani ambalwa ukusebenzisa amabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold kumbe izigi.
Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende yizisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki.
Abakubandla elibusayo bathi amakampani akwezela ukugudeka kwesisindo seZimbabwe Gold.
Abantu baphathelisa ama-shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi-13.5 zig or $1.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukusebenziswa yamabhanga ngoba ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Iphephandaba leSunday Mail lithi sokuvalwe ama-accounts amakampani alijumelane lanye 11 abengafuni ukusebenzisa imali le. Awavezwanga amagama amakampani la loba nje kucatshangelwa ukuba adlelana lohulumende. Kusenjalo abathenga bethengisa impahla emgwaqweni bathi ngoba manje idola elilodwa eleMelika lithenga amaZimbabwe Gold angamajumi amabili 20. Emkambo kahulumende idola lithenga amazigi edlula kancane ijumi lantathu. Omunye wabathenga bethengisa emgwaqweni kobulawayo, uNkosazana Charity Mpofu, ukhala ngokwenziwa ngabathengisa imali emkambo wensida.
Into enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlise. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende yizisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngaze uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngaze uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngapi, ivela ngapi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo, I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi yizisebenzi kahulumende kumbe yizisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha Mpofu, akusicothele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yikuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba kudimandi njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. Sokukhweza ke udimandi ye-foreign currency ngoba yilowo lalowo, whether i-civic servant, whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baba befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant esehole sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphathelene. Kuyadala ukuthi ngobudemand bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya nge-demand ye-foreign currency. So mina engako engubonayo ukuthi ama-rate isikhathi ngamandla ezigi awiswa yidemand yeforeign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi iforeign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki uphi ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa iforeign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.
Lo ngunkosazana Charity Mpofu othe ngayithengisa impahla koBulawayo. Sixoxela esenkulumane. Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende kanye le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Sixoxela lomnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo uthakazelela ezomnotho.
Yithi esesiqalisa futhi imshikashika ngoba amaZimbabweans siyantunyiswa ngama-sanctions, siyantunyiswa ikuthi uthi umkhonomi wethu umelele emalini kuphela, imali leyi hhayi izintwela siyibulaleni asiyibulaleni. Okwakhathesi izigi kayekho ezandleni zabantu anti, kodwa ikhona emafonini. Angingathi mina ngizodinga i-airtime efonini ukuthi ungithumezele, wena busulithengisa izigi kulapho osuqalela khona ukuphathelisana khona. Abantu bayaphathelisa shops gaba advertise ukuthi sinkwa yi 13.5 zig or $1. But wena ungavele uthi uthengisa isinkwa usithethe kolo bands. Ulo bands akuthengisela isinkwa lesiyana abese kunika wena nge-dollar kumbe kunike nge-86 cents kumbe kunike ngemalini ubusathengisa ngezig usuyibiza 20 zig. Yona ebhenki ulo bands ihamba athatha imali nge-13 zig. Kulapho uqalisela khona ukuphathelisa. Ukuphathelisa lokhu akusikho ukuthi kusezitudini. Okwezitudini lokalo kwabuzobonakala ukuthi sizithwalele izimali zangikhona ezandlela othini lathi siphathelise.
Nxa sikhangele baba Sibanda kuya ngaphi konke lokhu phela siyabona ukuthi iziki yangikhona leyo kubona vele kukhanye phela lokuthi kuhamba njani.
Iziki akube le-Consumer Council of Zimbabwe or any other organization engakwanisa ukuthi ivikele iziki abantu bezitolo babotshwe. Ungafaki i-rate engekho e-bank when you are trade uhambe wathenga iziki akho wathenga lakho okuthengayo. Xa izihluka athenga emazweni iyehlulekiswe ukuthi hayi abantu imali abayithweleyo ayikwanisa ukuthi ebathengise bayoda ngayo emazweni. But nxa yila umuntu angavele athengise isinkwa sago because in Lobels what umbo labo nonemba gcwele lapha eZimbabwe. But buze sithi wena 20 zig nguwe ososenza inflation, nguwe osukonzerisa inflation. Yibo osiphatheleni asebeqalisa bentshontsha imali beyilutha sikhangele ezethu ezandleni ukuthi manje nizakudla njani. So ngicela ukuthi i-Consumer Council of Zimbabwe ngifuna ukuyibiza ngesidala sami njengoba ngiziluphalele nginje. Kufonywe enye organization ezangena shop to shop, shop to shop, abantu abathengisa njalo kuvalwe lokho ngoba asivumi ukuthi singaphatheliswa ngokuthi ngiyeni kabantwana bami lofu yesinkwa eyi-13 zig ibisisiya kuba yi-20 ngokuthina ule chance yokuthi izigile ingene efonini yakhe ngoba silayo ezandleni lapha. Lokhu ngiphinda izigileyi ayisoze iluze i-inflation ingakasekhulethi isisekhulethi ku-social media and lakhona kokuthi siyatransacta ngamafoni then abantu sebeqalisa ukuqilana khonapha kulapho uqalela khona umsindo.
Lo ngumnumzana Patson Sibanda osekela ibandla le-ZANU-PF njalo othakazelela ezomnotho. Sixoxelaye ekoBulawayo. Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba eNew York uqala kusasa ukuthonisa icala elethiswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump ukucatshangelwa ukuba wahlawula imali owesifazana odengisa ezocansi uStormy Daniels ngesikhathi ikhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2016. UTrump uyaliphika icala leli. Umongameli Volodymyr Zelensky wawele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizakwenelisa ukwehlula ele Russia lingathola uncedo lwezikhali kulandela okwethulwe lidale le-House of Representatives izolo evume ukuthi linikwe amabhiliyoni adlula angamajumi ayisithupha 60.8 billion dollars yokuthenga izikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa umbukiso omkhulu ozayo. Umbukiso lo uzaqhutshwa ngoNtulikazi. Ake sizwe namhlanje ke sile ndoda elandela ezamasiko njalo eqhuba ezamasiko.
Ngiyalibingelela balaleli, igama lami nginguPhilani Ncube weMatibelelandi Cultural Awards. Sizabe sile umthwenti cultural expo lapho sinxuse abaphathekileyo kwezamasiko iMatibelelandi jikelele, ama-weavers abemgido yesintu abagudulayo bececisa izindlu zemakhaya, abapheka ukudla kwesintu, izimbongi, ikanjalo kanjalo. Sikhangelelele abagida umgido wesintu okuthiwa yihosana bevelela kwele eBotswana. Kusenjalo sidinga ukuxhaswa ngokuthi laba abenza ngezesintu bevelela kubo Vic Falls, Bellbridge, Matobo, Plumtree lesigodini benelise ukufika kulo mcimbi.
Ye, bala khonapho-ke ngamaphishane mfowethu.
Umcimbi lo nyaka wenzakala okwesihlanu lesithiya kalontathu, njalo sikhangelela ukuthi kube labantu abafika phose 200 bezobuka lo mcimbi. Injongo yethu ngeyokumakhetha laba abenza okwamasiko umhlubulo weMatibelelandi ukuthi benze inzuzo ngemisebenzi yabo abayenzayo lokumakhetha iMatibelelandi jikelele.
Ye, lo-ke ngubaba uPhilani Ncube okhokhela inhlanganiso yezamasiko. Ungadinwa lokusasa ba.
Sigcina amasiko
akwethu.
Sigcina amasiko
akwethu.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu sinontungameli Khomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Bathandwa benkosi, sibongeke isipho sempilo uba singenile kulolu suku. Kungakhathalekile ukuthi sikhonona sikhala ngani, kodwa ukukhulu kakhulu yikuthi usasiphile isipho sokuphila uze sihlangane sabelane leli lizwi lanamhlanje. Lapho esabala khona ku-Exodus 14, ngesikhathi sehlukana siqale kuverse 14. Angisoze ngiyibale-ke, abafuna ukubala bangabala u-Exodus 18 sisiya kuma ku-16. Ngithanda ukuthi-ke namhlanje sikhumbuzane ngamandla kaNkulunkulu nxa sikhona phakathi kwezinkinga nencindezi eziningi. Siswela konke esifisa ukubana sibe lakho, ngoba nayiloo lalowo muntu empilweni yakhe nxa ephila ulamaphupho awaphuphayo ngempilo yakhe. Abazali baphupha ukubana abantwababo ababazeleyo babe ngabantu abaqotho abaqondileyo abazabagcina, njengoba nje kuthiwa ukuzala ikuzelula amathambo. Kodwa abanye ke abazali endaweni belulo lawo mathambo bayephulwa lawo mathambo nabantwana ababazeleyo, labantu abahleli ezigabeni lezigodini ezithiyeneyo nxa bekhangele phakathi komphakathi bayaphosa ilihlo babona ukuthi kambe ngubani ongasisiza kule ndawo. Babe sebekhetha lowo bamkhethayo ukubana abe nguye obakhokhelayo ukwenzela ubana uhambo lwabo lwempilo yasemhlabeni lube lula. Namhlanje ngithanda ukuthi ngithi-ke mina ngamafishane, uNkulunkulu-ke iingxaki zonke lezi ngakutsho ukuthi kaziboni kazazi, uzikhangele ngoba yena kacwayizi kalali kozeli. UNkulunkulu-ke labantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe bese eKhenani. Bona babecabanga ukuthi njoba uNkulunkulu uNkulunkulu uzabanika amaphiko bandize nje, bangazi bangena phakathi kwenkinga. uNkulunkulu akasebenzi njalo ngombono wami. uNkulunkulu uyavuma ukubana singene phakathi kobunzima obumangalisayo. Kodwa bese sithi phakathi kwabo bonke lobu bunzima, ukhona yena uyasilwela, thina sithule sime ngokukholwa lokuthandaza kuye, njengoba uMose esitsho kuverse 14, uJehova uza kunilwela lina lithule lime ngokholo ngokumethemba uJehova, ngoba yena akalali. Engutsho ukuthi abantwana bakwa-Israel besuka eGibhithe, ngazothathe into le othiwa yimap, ukhangele ukuthi iGibhithe ingaphi, ukhangele ukubana iCanaan kwiPalestine ingaphi, uyafica ukuthi kule nkalakatha olwandle okuthiwa lulwandle olubomvu. UNkulunkulu kazange alomise lona lolo lwandle olubomvu okwakumele abantwana bakwa-Israel badabule phakathi kwalo. Izikepe zazingekho, babengasoze benele mhlawumbe, kanti lempi kaFaro yayisiza ngamahashi labo bonke ukubana bababambe, bababulale, babuyisele ebugcilini. Bafika-ke ekhunjini lolwandle olubomvu bathi ngu, baswela ukubana kuzahamba njani. Zihlobo zenkosi ezithandekayo, ngomunye lomunye wethu silazo isikhathi lapho esilandelwa khona yibuhlungu, izitha zinkinga, njengoba silazo. Akukhathaleki ukuthi inkinga bani, ibunzima bani, kodwa kuyasilandela kusibandezele ekhoneni. Abantu bakwa-Israyeli sebefikile ekhunjini lolwandle olubomvu, uNkulunkulu wenza izimanga zihlobo ezithandekayo. Kuthiwa athi kuMosi, phakamisa induku yakho wehlukanisa amanzi, abantwana bakwa-Israyeli bachaphe emhlabathini owomileyo. uNkulunkulu yakwenzela isimanga namhlanje ungakholwa kuye. Ngokholo olufana lalolu uMose alwenzayo lokuphakamisa induku, uchapha abantu bamangala ukuthi uphume njani enkingeni ndana. Asikhulekele Thixo ezimanga, simangalise empilweni zethu, uzube lathi izikhathi zonke. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loMnumzana Mnyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. UMnumzana Masiwa ulela amalungelo ababalisi bemaphandleni ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union.
Bona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana abebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya. Njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama-teacher afundisa emakhaya wabala wona amafoni. Izikole ezemakhaya azila i-intanethi.
I-intanethi izifundi zisebenzisani, kuyini okwenza ibe yinto eqakathekileyo kulezi nsuku?
Asikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-intanethi. Ama-research ayenziwa ngabantwana, ama-project ayenziwa ngabantwana. Okwakungamakhala kathesi sokungama-school-based project, konke kuyenziwa e-internet. But sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente eqakathekise ukuthi okutholwa ngabantwana abase ma-town kube kutholakala njalo emakhaya.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya ababana i-access to internet, njalo bangena emadrobheni kumbe kanye ngenyanga. so vele into se internet bahle bakhosa ngazo ngase sikhangela ababalisi abasema dropheni sibona njalo ukuthi bayasusa abala bayasusa isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba leli.
Nxa sesikhangela ukuthuthukiswa kwemfundo yabatsha abasemaphandleni, sikhangela kakhulu ukuthi ababalisi balakho ukuba bengelalwazi olugcweleyo ngokusetshenziswa kwemitshini yakulezi insuku. Yikuyini okungenziwa ukuze kuphathiswe kube lentuthuko le?
Ngesikhiwa sithi sikhangelele ukuthi kube le-awesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet, bebe empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi, nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-internet, bengela i-internet yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research atshiyetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Yikuyini elikubona kuqakathekile nxa sikhangela udaba lolu elingakukhuthaza uhulumende kanye labanye abakuhlangothi lwezemfundo abagoqela ababalisi, abazali kanye labantwana?
So sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi indaba le intanethi ihambe kahle kahle esikolo, kufanele ukuthi wonke ama-stakeholders, ama-parents, abazali, abantwana lababalisi bebe empowered ngendaba ze-intanethi lezi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Munyaradzi Masiwa ngokuqakatheka kokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kanye le-internet ekuthuthukiseni kwemfundo ikakhulu emaphandleni. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube, ungadinwa kusasa. Wezemidlalo, iqembu leChicken Inn namhla linqobe ele Highlanders Football Club 2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe koBulawayo. Nansi impumelelo yemidlalo efanayo. Manica Diamonds 1, Cape United 0. Wange 0, Ngezi Platinum 0. Dynamo Zimbabwe 1, Tel 1 0. Bulawayo Chiefs 1, Simbapura 0. Nakukunye njalo okwezemidlalo. Namhla sixoxa lo wayedlala umdlalo wenguqu umzondi womgaza osehlala kweBritane. Ake sizwe ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umzondi wathuma ukuthi mzo waqala ukudlala ezenguqu esemncane, wadlala iqembu leZimbabwe Saints amazulu lesizwe lamaWarriors.
At one point ngakhroza ngihamba kwadlala kwaIslanders, whether it was fortunate or unfortunate, kwaIslanders ngisahlalanga isikhathi eside ngabuyela ngayo kuZimbabwe Saints. Ugogo wayengumuntu othanda iqembu leIslanders, isifiso sakhe sayekuthi ngidlale iIslanders but ama-opportunities angikhona asabuyanga. But she remained my number one fan, even since I left Zimbabwe Saints.
Umzondi wamkatsa wazalwa koBulawayo wakhulela khona.
Ngadlala ibhora lami for amaqembu ayi-2 aweBulawayo, which is Zimbabwe Saints and iAmaZulu Football Club. I was fortunate enough ukuthi ngakhona lokuthi ngirepresente i-country yethu iZimbabwe at all levels, should I say, from under 17, under 20, under 23, and the Zimbabwe national team. To be unfair for me, we think compare, maybe the standards have dropped. Maybe the current players, they see that as equality. But on my side, maybe I see different. My main issue is mainly junior ama junior programs, which I don't think they are non-existent compared to Tina Sikhuliswa.
Abantu bakhala ngokuthi abangabadlali benguqu yibo kumele baphathe ezenguqu eZimbabwe.
One day maybe ngizabuyela ekhaya ngiyoncedisa nami ngendaba yebhora ukuthi silibone, you know, likhula lisiyaphambili. So for now I don't have any aspirations ukuthi ngizakhokhela, whether being a coach or an administrator.
Umzondo wamgatsa ngumuntu olothando njalo inhlelo zokuncedisa labanye abadlali benguqu lentandane eziselwayo eZimbabwe. Umgatsa uyadlala ibhola lokuzilibazisa eBrithani abuye aqeqeshe abasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Jesus lethemba lokuthi uzaba le mpela viki elejukela. Yes, ke sibone ke ezomculo khona manje asingeneni sibone.
Salibonani, igama lami nguNomina, ngiphuma eChangwa ePlumtree, lapho ngazalelwa khona, umama wami la wayephuma khona, ubaba wami uphuma eGaborone eBotswana, lapho ngakhulela khona. So yeah, mina ngingumculi, ngibased eGermany. Okwamanje ngise eBotswana eGaborone. Into engazenzayo last year ezinhle kakhulu ama highlights kwakuyi media tour yami lapha eSouthern Africa. Ngaqalisa eZimbabwe eBulawayo, ngayenza uSkies Metro FM, ngavakashela iNasty University ngayenza masterclass, and then ngasengisuka ke ngiyaqalisa eSouth Africa media tour, ngaqalisa eCape Town, eJohannesburg, laseDurban, sayenza ama radios eDurban, sayenza eJoburg, ZFM, umhlobo wenene, lapho engabe le live show also kuma platforms abo ama social media kumhlobo wenene, and science ama TV shows, ama interviews o SABC Sports, SABC Morning Live o Trends, ngayenza labo newsroom. Yeah, so kusuka lapho ke ngasenziya Europe, ngaya ePortugal, eGermany, locating ama DJs engasebenza lawo. Ngabuyela njalo ngaye Cape Town, ngayenza Cape Town manya ama TVs, ama radios, and then ngasenza eJoburg. So this is what engangikwenza umnyaka lo odlulileyo. And then ngabuyela njalo ngaye Botswana, ngayenza imedia coverage encane, Pula Power, or Flavor Dome, Kupi TV, Botswana TV, ama radios, interviews, and then lama newspapers, ngaperform manjalo kuna lapho kuphula Power le Flavor Dome. Ukusuka lapho ke ngasenziya ngibuyela ngisiya eJohannesburg. Nga continue ke nge media tour esasiyenza ama radios wonke nje lama TV. Kuthe kusuka lapho ke ngasenziya eCape Town ngavala i show ama kuthi yena media tour ya ngavakatshela i Bridges for Music, it's a college ya music, a beautiful one, and then ngayenza masterclass ngayenza labo Hectic 99, and then ukusuka lapho ke ngasenziya eBotswana njalo ngavakatshela i Childline Giving Back to the Community nge foundation yami SAA by Nomina, sadonator ke izinto ezazifuneka khona ngale ezazishota, ngaspend iday labantwana ngeChristmas. Kukuhle into ezibuyayo kathesi njalo njengoma lo Sean Kingston Closer to You is out, is available, iyenza kahle. I'm looking forward ukubana ngibe le video laye. Into ezinye ezibuyayo ku-redefine brand, building a professional team, le new management kathesi e-Europe njalo, siplan i-European tour, i-African tour, lama collaborations international, sisebenza ama projects a international kathesi angeke ngikhulume ngawo okwamanje. Yeah, njalo ngisebenza i-EP engiyenzayo. And into emnandi kakhulu engikholisayo enjabulisayo njalo, i-collaboration lami lo Sean Paul, ingoma kuthiwa ngu-All or Nothing, yabuya kathesi ngo-May. I'm looking forward to that, njalo kushoot i-video naye. Yeah, yizo izinto ezinjabulisayo. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
Yes, siyakubonga kakhulu dadewethu, sikufisela inhlanhla empilweni. Siyakuzwa sibili uyajukajuka lapha lalapha, siyakuzwele isikhathi sakho mama. Singawugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebeselazo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi selimise amakampani ambalwa ukuba asebenzisa ama-accounts awo ngenxa yokuthi ayala ukusebenzisa imali entsha eZimbabwe Gold. Abathenga bethengisa impahla bakhala ngokuwa kwesindo seZimbabwe Gold kumbe iZiG. Abakubandla elibusayo bathi amakampani akhwezela kukudeka kwesisindo seZiG. Siqhubeka lapha ohlelo lethu lalamhlanje. Oliver lesemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithembayo keeps dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.